kuphuma imbono ehlukeneyo mayelana lokuthi kumiswe umsebenzi amakhansila wonke akobulawayo kufakwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wokuqondisa inhlelo zekhansili yaleli dolobho ngemva kwengxabangxoza eqhamuke lapho umsekeli kameya elobele utown clerk incwadi yokumisa umsebenzi esithi akaqhubi kuhle umsebenzi. Umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi weHabakuk Trust uthi umbuso wekhomishin ayisiwo cebo elihle ukuxazulula inkinga esiqhamuke kobulawayo.
Ye, kuliqiniso sibili ukuthi ikhomishin asonto enhle ngoba esikhathini esiningi isetshenziswa ngohulumende kumbe libandela usayizana uPF ukuthi lisebenze injongo yayo.
Umnumzana Effort Ncube umcebisi enhlanganisweni emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi ukuphathwa kabi kwedolobho akumelanga kuvunyelwe edolobheni.
Ubulawayo kafanelanga amukele ubusela noma sekutheni lokuphathwa kabi kwedolobho kumbe ukuphila njengenyamazana kungahlonishwa umthetho. Abantu abanjalo kabaphume baphele edolobheni kungakhathalekile noma ngamakhansela kumbe izisebenzi. Kakuphenywe-ke ngokuphangisa kulabo abatholakala belamacala betheswa amacala basuswe ezikhundleni kulokuthi kungene abantu abangavotelwanga, okuhle yikuthi kungene abavotelweyo. Nxa kuyukuthi kukhishwa amakhansela angu-10 kaphuma ngu-10 kuvotwe endaweni ezingu-10 kumbe nxa bephuma bonke kuvotwe njalo kungabi labantu abangena bengavotelwanga.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi akavumelani lombono wobuso wekhomishini.
Kulandela iziphithiphithi ezibe khona ekhansilini yakobulawa kulamaviki adlulileyo, inhlanganiso yolwa Progressive Residents Association sizathi gwaqa ngolwesihlanu sizahlanganela lezinye inhlanganiso ezivela kubuHarare leGweru sicubungule ukuthi njengoba baba le khomishini kibo yasebenza njani.
Umnumzana Gilibone Khabo isikhulumeli seBulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bangagijimeli okwekhomishini lokho.
Ukuthi kuthiwa ufake ikhomishini, ikhomishini le abantu sebekhethe ilisti yabo angazi uma ngizofika 18 but sesikhangela i-Urban Councils Act uminister ulelungelo lokufaka abantu abathathu kuphi. Nxa sesifuna ukufaka ilisti yabantu kuyasokumele kubuyele kuhambwe ecabinet kube le-amendment of that act. So abantu abawamelancane indaba yekhomishini.
Kolunye udaba umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo utown clerk umnumzana Christopher Dube usekhweze amaphepha emthethwandaba ephikisa ukumiswa kwakhe umsebenzi ethi kulandelwe umthetho ekuqhutshweni kophenyo lwamacala awethweswayo. Ngalokho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarani uyavuma ukuthi wamukele amaphepha ambiza emthethwandaba.
Amaphepha ngiwabonile sibili abuyile bazomseva ngamaphepha ukuthi ngirisponde e-court. Kodwa mina ngendlela engikubona ngayo nje ukuthi abantu basuke baba le mbono etshiyeneyo. Mina engikukhangeleyo ukuthi nxa bekube lama-allegations and genuinely umuntu ekwazi ukuthi they are innocent akalacala, bekulula nje ukuthi umuntu ephendule nje ama-allegations that were leveled. Kungabi le nkulumo zonke lezi ezisuka ziba khona. Okunye phela ukuthi umuntu usuke ethatha i-advantage ethi sefuna abanye abantu ukuthi bemncedise ukulwa impi zakhe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi there are allegations that are there.
Izakhamuzi zakobulawayo sezibone ukufaka ikhomishini ezakhangela ngendaba zekhansili yakobulawayo kungasilo cebo elihle. Bathi labantu abakuluhlu lwasebekhethiwe ukuba bangene kukhomishini le ababoni kungabantu abangaphumelela ekulungisiseni okuhluphayo kulelo dolobho. Abenhlanganiso emele izakhamizi zakobulawayo bathe bazakuba lomhlangano ngolwesihlanu ukuxoxisana phezu kwale ikhomishini okuzabenza bazi ubuhle lobubi benyathelo leli. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.